So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 26 Mfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe izijeziso zonotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho welizwe na?
Ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa i-targeted sanctions. Ibala elokuthi targeted liqonda ukuthi ukukhomba.
Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sivanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo.
Khonapho bahle bavela zange babuze bebanenge abantu labana. Baqalisa ukusi-attacka ngezibhakera then eventually baqala ukubhubha ngamatshela ngezigodo.
Kulo muntu oyedwa ovela kobulawayo obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kambe izijeziso zenotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho welizwe na? Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi impela izijeziso lezi yizo ezibuyisela ngemuva ingqubela phambili yelizwe. Kodwa isimanga ukuthi uMnangagwa wathi esanda thatha intambo zombuso wathi abantu bengaqambizeli izijeziso zenotho amanga kodwa basebenze gadalala. Ngesonto bekulomcimbi wokukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi ekethise lezi zijeziso ukuze ilizwe livuselele umnotho walo. Iphephandaba leHerald belithe inhlanganiso ezimbalwa lamabandla aphikisayo abalisa ele-MDCT azaphatheka emcimbini obuphiwe igama lokuthi Anti-Sanctions March. Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni ulandule lokho esithi lanxa besekela ukususwa kwama-sanctions bebengekho emcimbini webandla le-ZANU-PF.
Ibandla lethu belingaphathekanga kulo msebenzi besingazi ngawo, sizwe nje sesibuzwa ukuthi lina lizobe liphathekile kuwo yini, hayi besingaphathekanga besingekho lapho besingawazi lokuthi kulo msebenzi onjalo.
Njengebandla lithini lina ngabathi bona ama-sanctions ukuze asuswe kumele uhulumende aguqule indlela abusa ngayo abathi iyo indikimba yendaba yezijeziso lezi, lina likubona njani njengebandla?
Siyabezwa besitsho kanjalo, kodwa inkinga yokuthi abakwazi ukuthi akuhlangananga lokho kuyizinto kokubili. Yebo, ngempela i-government yona kumele iqale ukwenza izinto kahle. Yikho islogan sithi sethu sithi guqula izenzo. Izenzo kumele i-government iziguqule ngempela. Kodwa ama-sanctions for 20 years asehlulekile ukwenza ukuthi i-government iguqule izenzo. Ama-sanctions into aseyenzile ikuletha uhlupho lokudubeka kwabantu bethu. So lo muntu othi yena akuqale i-government itshintshe before kukhutshwa ama-sanctions ukuthi akakwazi ukuthi ama-sanctions a-affecta yena nami, hayi i-government. Nobi government ama-sanctions ekhona njalo iyakwazi government ukuthi mabe gula baye phesheya, abantu ababa bafunde phesheya, abantu ababa bahlale phesheya. I-government ayisiwe ehluphekayo ngama-sanctions, umuntu ohlupheka ngama-sanctions yimi nawe. So ama-sanctions kumele akhutshwe. Akutsho lokuthi government akumele angitshintshe, kodwa into engiyithoyo ukuthi ama-sanctions notshintsho kwe-government akuhlangananga lokho kuyizinto. Ngoba phela ukuthi sibe siqhubeka sithi ama-sanctions ahlale azoyenza batshintshe, 20 years bangatshintshi bazotshintshiswa yini manje?
Njengebandla libona ungani kuyini okumele kwenziwe izizalwane zeZimbabwe ezibalisa amabandla aphikisayo?
Hayi, amabandla aphikisayo kumele siqhubeke ngomsebenzi wethu wokwenza sure ukuthi i-government siyayiholda accountable, ukuthi ikwazi ukwenza konke okusemandleni ukuthi abantu bethu bathole impila kahle. Yiwo umsebenzi wethu lo. Kodwa kumele sivume lathi, ngoba yithi phela sacela la ama-sanctions, acelwa yithi e-America. Kumele sivume lathi ukuthi yebo sawacela, sasiwacelela ukuthi akwazi ukuthi athi ukuba luswazi ebantwini abadala, kodwa uswazi lolu solutshaya thina, lusatshaya abantu abadala. So hayi, ake nilukhuphe lolu swazi ke sidinge olunye, ngoba hayi ama-sanctions ahlulekile bakithi. Bheka ubaba uChiwenga Uthe kula lambona ukuthi wagula kwababuhlungu kwaze kwababuhlungu bakithi lati sazwela. Wafly away eChina. Hayi wafika walatsha walatsha wabuya back. Kodwa ngenxa yama sanctions mina nayo masigula ngeke sikwazi even ukuye eChina ongela ama sanctions khona. But imali yabingekho uzoyithola kuphi imali yokufly away eChina khona la nto yabona konke lokhu ama sanctions ane effect. So hayi njenge opposition kumele government sithi ubusani kahle. Kodwa njalo kuphinde sithi hayi khuphana amasenzi acelwa yithi yithi nje sicela ukuthi lwakhuphe ngoba awachayi bantu abadala achaya thina.
Umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye ibandla le-MDC Alliance lithi uZulu kumele ananzelele ukuthi ama-sanctions awabekwanga libandla le-MDC Alliance njalo izijeso lezi ayisizo ezibangela ungathuthuki komnotho welizwe kodwa lokhu kubangelwa inkohlakalo i-corruption. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abantu bangabuza ukuthi kanti lina MDC liyayifuna yini ikha i-sanction, liyawafuna na ama-sanction. Ngoba abantu abaningi basiqambela amanga besithi thina yithi esahamba siyancenga amakhiwa i-West ukuthi ifake ama-sanction. Thina umbuzo lowo ayisithi esafake ama-sanction. Njalo ababuza izanu PF ukuthi kanti bona bahlukuleza kungani behlukuluza abantu babo. Asisoze sivumele ukuthi abantu bakithi babhidlizwe lo mbuso wabaningi ubhidlizwe sibe singene kumbuso wentando kayiphikiswa ofanana lo lowana obuswa ngu-Adolf Hitler noMussolini. Lo Stalin, Joseph, lo Robert Mugabe. Hiko ke thina sifuna abantu abananza uhulumende wabanengi, uhulumende okhethwe ngabantu, uhulumende ovota ama results awo angatshontshwa.
Kahle kahle akusitshele imbali yama sanctions wona lawo okuthiwa yiwo asenqabela ukukhula komnotho weZimbabwe.
Sifuna abantu bakwethu bakwazi ukuthi kulomthetho osemabhukwini emthetho weAmerica ukuthi ayizidera wafakwa ngama iCongress yeAmerica kungaze kungene iRepublican biDemocrat umthetho lowo bayawuqakathekisa ngenxa yokuthi iAmerica ivikela amalungelo abantu njalo yibo abafaka umthetho lo hatshi abantu beZimbabwe. Mahlabe Zulu, lina elihambelana lezanu liyaxwayisa ukuthi lincenge ifeze okufunwa ngumthetho wezindera. Umthetho wezindera ufuna ukuthi izanu PF ilondoloze amalungelo ayinqaba esithi ngama human rights and the constitutional rights. Ngaphandle kwalokho Mahlabe Zulu ngaze kuwine uTrump kuwine lowo omphikisayo uJoe Biden umthetho lowo uyabo lokhu khona kuyadida ingqondo ngoba iSADC yona efanele ukuthi incedise iZimbabwe ukuthi ilondoloze amalungelo ayinqaba. Namhla sisima lesitha ikhankasa isithi eZimbabwe kulama sanctions. Ama sanctions akhona Mahlabe Zulu kasiyo ma sanctions eZimbabwe jikelele. Ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa i-targeted sanctions. Ibala elokuthi targeted liqonda ukuthi ukukhomba liqonda umuntu noma ikhampani enza ubudlova.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekelo wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa wakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. lolu gatsha luthi kulabantu abayisikhombisa abatholakale belegcikweni leli ngemva kokuhlolwa kwabangamachumi angamakhulu ayithoba minwembili 816. Abayisikhombisa laba abathole igcikwane babikwa belithelelwe elizweni. Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sibanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo duzane legweru ngomgqibelo. Usibanda ulimele kakubi ngemva kokutshaywa lokhu. Sixoxe laye ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Esikhathi sisima bekule mota esithole kule mota ezizimbalwa nje ezilaphana ezishovisayo ezithwala abantu eShangani Mine sibalethe emgwaqweni ethayo Main Road. Then bekule enye imota kathi se-bus stop iRanex engelama number plate ekhanya intsha nje emhlophe. Sithina sisipaka siphuma umgwaqo yona leyo mota ibisuka. Isukuma ispeeda off ekusukumeni ekusukeni kwayo yabafuqa umuntu ongumama wafuqa wagiqika warola ephuma emoteni bemjike emoti hamba. So sithe sisimangele khonapho nasasesehla sisehlisa lo umuntu okade sihamba laye ebele mpahla. So besisehlisa impahla zakhe simncedisa ukuthi kuze sihambe masinyane. Umama usisilwana okade ejikwe emoteni wasesukuma ezithindida eqonda kithi. So that sesizama ukuthi silalele ukuthi kade uhamba njani. Sengibuza mina ukuthi kanti bakujike emoti hamba uhamba njani. Uthi wathi yena abantu laba ngisuka eShangani Mine babhadale $10. Abasangelekanga i-change yami sebenzethelele ifoni. Uthe sakhuluma imoto yana yahle yabisiphendukile. Khonapho bahle bavela azange babuze bebaningi abantu labana baqalisa ukusi-attacka ngezibhakera then eventually baqala udobha ngamatshela ngezigodo. Ngike ngathi ngiyabaleka ngatripa ngawa omunye wadobha ilitshe elikarakathe elikhulu efuna ukungidlifisa ikhanda ngase ngivuka ngexake lami ngamsunduza wawela emgwaqweni ukuthi sibalele siphunyuke. Kodwa hhayi ngilimele ekhanda, ngilimele emehlweni, ngilimele empanjeni khokwane kubuhlungu.
Ngokubona kwakho kulezo mbusazo yini phakathi lapha kumbe ngamatsotsi nje kade efuna ukuthi baluthathele imoto?
Abanye abantu bebesele emoteni ngokubona kwethu asonto yombangazwe yizidlova nje esezikhona ezigange. Ngenxa sesicoxoxo ngelisi sasibona ngani la yena lwana umuntu esimnike ilift esuka kobulawayo ube ngomunye wabo ngoba yena kuthe sokusenzakala njalo waphonga ukubaleka wanyamalala wangena egangeni. Lo sisilwana kuthe sesiathakwa thina wabaleka la wangena egangeni. So kungazani kukhona ukukhana ukuthi kulo lomuntu adengani uyajikwa emoteni bekungani into igame nje enziweyo. Abantu laba injongo yabo ngokubona kwethu le ndlela ade beme ngayo abanye ade kulaba ade beme phandle emgwaqweni laphana lalapha ukuthi kade injongo yabo ukusithathela imota manje kawasaphumelelanga. So kambona ukuthi ngezombangazwe.
Ubikile emapholiseni na?
Yes, sisuka khona lapho ngiqeda nje khona lapho ngesagcwela igazi ngoba bengibleeda ngayondlebe igazi beliphuma endlebeni elinye liphuma emakhaleni. Kusase saqonda eShangani Mine Bay Police Base sabika emapholiseni. Abakhanya nje amapholisa nje kusendaweni encane imoto yakhona bethi bake babona imoto enjalo kungani basaza ilonda. Angezwa ke impumela njengoba belokhu ngisesibhedlela angezwa ukuthi
lo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Le Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi abaphila ngokuthengisa icansi elizweni badlula inkulungwane ezingamachumi amanelane 45,000. Lokhu kwethulwe inhlanganiso ebuthelela inombolo zabaligcikwane le-HIV ethiwa i-AVET. iphephandaba lobulembo beinternet elezimlife.com lithi owake waba umsekeli kamongameli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mudzuri usephumele egcekeni ukuthi uzancintisana lonkosazana Thokozani Khube ukuba umholi waleli bandla. Leli phephandaba lithi abamnumzana Douglas Mozora lomogen komiti labo bayenakanelwa ukuthi bazancintisa lesi sikhundla. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisethumele yona nge-WhatsApp.
Thina vele njengamazimbabweni isitha sethu sinye izano PF. Makungazuki izano nje embusweni yonke into izolunga. So abantu abayeke nje ukukhuluma lokhu bakhulume lokhuya. Isitha sethu sinye esikade sasitupa from 1980. IZimbabwe vele asikaze sikuthole ukukhululeka thina. Asikaze sikuthole. Yiphi inkululeko esayitholayo ngoba izani ilokhu isenza khona lokhuya eyayithe izokulungisa ayikaze kulungisa. Akula makliniki, akula mgwaqo, ayikho nje idevelopment ekhona. Into ekhona eZimbabwe ludubo. Udubo nje into oyibonayo ibhalwe ebusweni babantu. Abantu baswela ngisho ukudla. Khona manje bakhuluma ngokuvulwa kwezikolo, abazange bayo-checka ngisho isikolo esisodwa nokuthi bayospreya nje ukuthi abantwana bahambe endaweni ezisafe. Kodwa nje into abayizwe ukukhuluma amatitsha aholiswa lutho. Into abayaziyo ukusela kuphela nokube betshontsha imali bethwala imali bezisa le maso kukhulunywa bezenza ngathi balunge kakhulu. Ye, salibonani salibonani basakaza abahle kukhuluma lo Ngwenya la eGoli ngokusebenza la ngokuzama empilo. Siyabonga konke lisenzela khona ukusithumela inyuzi wonke nje siyabonga ngathi uNkulunkulu engaligcina sesihlale singabaphileyo. Ngibingelela bonke abantu bezimbabwe amagumbi amanomhlaba ngoba sesagcwala igama ngenxa yesitha esisodwa esiyizalo PF. Umnangagwa ngaphambi kokuthi ayekhuluma ngama-sanction lawa ethi abasuse angaqala asusa ama-sanctions lawa wawafakela abantu bezimbabwe yina nabantu bakhe laba bezalo PF abaqala ekhaya kuqala bethi besiyacela le thina vele asithinta ama-sanctions lawa bengavula ukwenza engathi ukuhlupheka kwezimbabwe kwenziwa ngama-sanctions kwenziwa yibo nebandla lakhe lezalo PF. Akanamahloni nje ukuthi uzothe mdala engabe segugile behambise yokhuluma amanga. Abantu bahlukunyezelwane, abantu baboshelwane, baboshelwane abantu be-MDC, baboshelwane abantu. Ungakhuluma kabi ngezanu PF sokumele uboshwe uthonisiswe nzima uvalelwe unqatshwele ibheyili. Akukho right lokho. Vele angakhuluma ukuthi asuswe ama-sanctions. Afake amanye ama-sanctions phezu kwala akhona. Angasuswa la ngoba vele akubo la makhampani apho abantu bathwele nzima ekhaya kukhuphuka lokhu kwenzakala lokhu yabona lo bekhuluma ngama-sanctions bethu ama-sanctions asuswa ngathi wayenza iZimbabwe ihlupheke. Into eyenza abantu beZimbabwe bahlupheke namhlanje yizanu PF akuso ma-sanctions la abafakayo. So lokhu bangakukhulumi vele bangazidlali ngabantu. Akunazibhedlela, akunamgwaqo, akunalutho. Into abayaziyo ukusela kuphela nokuhlukumeza abantu. Ungabasola sofanele ukuthi uboshe uthwale nzima ngenxa yokuthi ubasolile. Kodwa into okufanele liyazi mazibabhweni amagumbi abanomhlaba yokuthi uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu ubhekile. Ibandla le-MDC abayeke ukulwa laphana balungise izinto ibe abantu esibabhekile ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga bangalungisa ilizwe. Abayeke lani into yabo abayenzayo leya, abalungise izinto babambane bayeke ukukhombakhombana phakathi lapha. Ngiyabonga.
Njalo badala lalokhu ukuthi bethi khona yena wasibulala phela umuntu ngegugura wonto yakhe. Thina maNdebele siphelile, abafowethu babekho, okhulu labokhokho bethu bafile, asibazi ngenxa yakhe. Esesithi yena uzayenza uzagubha abantu abangcwabe kutsha, vele kwaba lo mthandazo ngemva kokufa, ngaze bagubhe bafake kutsha, sizobabona ngaphi thina? Uyabheda lo, uyasijwayela. Vele kona kahle kahle aluba abantu bayangami ngengqondo engelayo. Vele izimbabhalo uyaqunywa phakathi. Amashoni ebuyele le kubo le khona le arale le. Thina sibe le nkosi yethu ngapha ngoba leli balelithi zanu vele liphambene le. Abantu bezanu laba zanu zanu le vele akula into abayenzayo. Bagijimisa okwelabo isayidi ngobushona babo. Ukuthi phela vele lona leli lizwe songani lilizwe elikabili, lona leli lizwe eliyi-1. Ngoba ngale harale baphile yabo nangakho afilekala ngqondo.
Yebo Studio 7 labalandeli be Studio 7 siyabona. Ngibona leli bandle libusa leli liphezulu kodaba lwegugrawundi kalibusi. Liphezulu kokudinga abantu ababulawayo, alikhole ukuthi kwabulawa abantu bayi 25,000. Abanye baphosela phakathi kwemigodi ezimayini. Lizabakhupha njani libangcwaba? Lizabona njani ukuyakhupha laba bantu abaphosela phakathi kwemigodi wezimayini? Ikudlala ngabantu ukusizwisa ubuhlungu. aluba abantu bathi bebabona bona abantu bebuya nje emakhaya bezokudinga ukuthi sigcine siphindisela sigcine sibathela ngamapetrol abantu akula mumu into abakwenza bahambe behlala emzini yabo bekeli kuya bezobuya besigebhele esigebha abantu bafike besenzela idoti ngento esiyizondile kakhulu bangakhulumi ukuthi ngadoli asifuni ukuyizwa ukuthi intabani
ye sakubona msakazi omuhle ngibingelele nani balaleli. Siyajabula lezi ndabeni sinikeza zona mihla ngemihla. Sicela liqhubeke nikwenza sizwe ukuthi kwenzakalani. Ye ngikhuluma ngilapha kwele South Africa eKapa. Hayi, into engifuna ukuyisho mina bengicela nje amaqembu lawa amaningi azokuvuka kukhona nalawa vela ekhona ahlangane phila. Kube liqembu elilodwa izame phela nathi ukunquba lelo qembu elabo zakudala elingelancede elingayazi into eniyenzayo zame ukulikhipha. Mamelani bantu bakithi, ake nizame shuwa ukubambana nincedisane livisisane, akukho kwedlula lokho. Manze niwenzile lokho nizokwazi ukunquba. Khiphe le nto yakade yakhona ethi yalungisa kambe kulungiswane from 1984 singazalwa nathi saze safika ama-90s sazalwa manje sesingamadoda nathi sesingakwazi ukumisa imizi lokhu esisokola kangaka. Hayi 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 kuyamsinda umdoda lo akaphumi kanti kahle kahle vele ngivotelwambani ngoba phela angazi ngizwe umuntu okhuluma kahle maybe 2% engangizwe bekhuluma kahle ngayo kodwa iningi leli bayakhala kahle kahle ngivotelwambani ngiyabuza khona bavotelwangubani. Owesibili bengicela ukukhuza ngapha kithi esihlala khonapha kwele South Africa amantombazana. Hayi hayi ake nimeni kosisi ufeba manini ngempela yekani ufeba nifaka buhlungu shuwa abe umuntu uzamthola umuntu ethe namadoda ayi-5 ngabe ethengisa umzimba wakhe uright khonokho nani badala mani ngibone amagosi ibuye ekhaya ngabe nithi nisazi umntwana wakho ukuthi akafundanga lutho akayazi into yaziyo nje kodwa uyabona every month kubuya amagqibaqa ucabanga ukuthi ukuthathaphe. Hayi 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 angibhile mina badala kodwa ngibhile mabona labo sisabakwenzayo lapha imbi le nto abayenzayo bagcina beyifaka buhlungu sebebulawa uzwe sebekhuluma phela uze umntwana oyintombazane sithi amashona ancane kulani amalokali ancane kulani ngoba nina mandebeleni ngobondo yanje anifuni ukuzenzela le bona basenzela everything esifuna abanyenzela bayangigcina. Ye wena umuntu uzokugcina useyogcina kanjani ngako uloboni wana ngamtsheli ukuthi kuqale evila yini liyakubhadana kuyobona ukuthi sizozokugcina nisazofaka usisi ngiyanitshela qhubekani mani ngafuna umamela mani ngamahloka nje kodwa nisazofa gcine ngani majida. Hayi abafowethu baphelele engunzini angazi ukuthi wayi bengayeki into yawo everyday every week kuyaphuma ama-odio ubonakala umuntu ofile ugcwele igasi wakhona lithi hayi kunzima lokhu akeni uyiyeke nani madoda kanti umbuzo wamuthi wayi ningahambile kwenza khona khana yini ezwendini uzomosha ngapha esa manje nisikhulumisa kabi ngabanye abantu bakhuluma kabi ngenxa yeni madoda. Hayi fokop mani kanti
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Umsekeli kamongameli wele Melika mnumzana Mike Pence uqhubeke ekhankasela ukhetho lanxa iziphathamandla zomkhankaso wakhe ezinhlanu zibanjwe igciwane le-coronavirus. Lokhu ikwephula iziqondiso zogatsha lwezempilakahle ezithi kumele umuntu azisuse emphakathini nxa kunakanelwa ukuba engaba ehlangane labalegciwane leli. Ngeviki edluleyo wakhethwa ukuba umsekeli kamnumzana Joe Biden ozancintisana lo Trump. Unkosazana Kamala Harris uzisuse emphakathini ngemva kokuba iziphathamandla zomkhankaso wakhe ezimbili zitholakale zilegcikwane leli. Lokhu kwenzakala inani labathola leli gcikwane lokhu liqansa kwele Melika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Pete Ncobo ukuze sizwe imbono yakhe ngokuqansa kwenani labathola leli gcikwane.
Ngokubona kwami igciwani alikapheli khona lizaya ndakathesa ngoba ezinye izikolo zivulile kanti lezi zikolo zemfundo yephezulu ama university akhona futhi njalo avulileyo. Isikolo lezingavulwa sihlala sisizwa kuthiwa abantu abangakasebe banjwe ligciwane, abantu abangakasebe banjwe ligciwane. Obekusenza sithi amanamba ehle ukuthi abantu benganise silandela izinqumo lezi esiziphiwa ngabakhangela ngezempilakahle. Kodwa ngezikolo zenezi ezivulwayo abantwana bebuthana kuyingozi enkulu kakhulu. Laba abasekele ukuthi izikolo zivulwe abantwana behambe batha kula bantwana abaningi asebefile bebulawa ligciwane. Kodwa bekhosha ukuthi abantwana bonaba emakhaya bahlala labogogo labomama labantu abakusibanga esilula ukuhlaselwa legciwane libabulala. So umntwana uyahamba esikolo ethe phenduke ngkhaya ephenduke sethole igciwane. Yebo umntwana yena ngeke walimala kumbufa khonapho kodwa lezi sihlobo ahlala lazo ngkhaya kusuka kube leduwo yikho nje sisengozini kuleli lizwe.
Ngokubona kwakho ubona ungani igciwane leli lingabe liqedwa ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayitshelwa ngabezempila kahle kumbe vele isikhathi segciwane leli sesisedlule?
Kuqakathekile ukuthi abantu belandele izinqumo abaziphiwa ngezempila kahle. Akunamuntu owazi ukuthi kumbe igciwane selifike esikhathini sokuthi lichabalale kumbe sokuthenga. Kodwa sikwazi ukuthi kulandela lokho okuthiwe ngabezempila kahle kuyasiza abantu. Abantu singahlalela kude, abanye njalo sigqoke sivale amakhala lemlomo, njalo ungaphongukuxubaxubana labantu ongazi ukuthi bekuphi, kuyanceda kakhulu lokho. Ukuthi imizimba yethu siyenelisilekini ukulinqoba igciwane akulamuntu okwaziyo. Esikwazi ukuphila ukuthi osikutshelwa ngabezempilakahle yikho uqakathekileyo, yikho kuzasisiza. Yikho abantu singazitshela amanga ukuthi hayi igciwane liyaphephuka liyaphephuka, kutshisa kutshisile sokuze kwaphela, akula gciwane laphephukayo lilokhu litshisa abantu, lilokhu lihlasela abantu. Yikho-ke engikutshoyo ukuthi oqakathekileyo ukuphila ukulandela abazempilakahle.
Umnumzana Pete Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseMaryland.
Yabona sebegcwala ngani intwana zemakhone, bajere sebefuna bani intwana zemalokishe, mabesibona bathi eta all stars and jello fight it dobe. I'm still gonna handle business. Bazo catch up my feelings. Bayazi mina meli luggage. I'm still a band while I'm in commission. Mito chera bas no fish born. Bangi zoku radio. Bambo negu video. Bangi sebe landela. Bambi zongo puti madlis. Sanjenge Twitter bonke sazo by hand. Look and you push up from the days of my connect. Bate la marayam even seskolwe. Landela batala ngangene follow and manje yis cat. Sambo nansi escalate. Escalate. One, in twine in S2Z, yonki nyaga nyagi buzwa gimme, yeah, mina bele ya me pesera ngoba unku mutu sazo funde gimme. Yabona sebe kwala ngani, in twine zema kone, bacheri sebe funo banu, in twine zema lokshe, mabes bona bati eta. Mtengi kala loku bebenka, manje sebeti ngubani skoku sebenka. Babona, bebeti mina nyakanda, manje sebeti nyashise ngubanda hili na. Babona, yifagi kase mepin, ama yelo afungu buye lokshini. Bati bakwa lenye stampa, njalo spetele vibe, patele uguti bengezo soplo mekostin. Nyabona bafis ugu skipi skalati, banye bafis ugu ringa njengati, banye bafis ugu treka njengati. Bajele bazo twala nyekasi. Born, intwana in S2Z, yonki nyaga nyagi buzwa gimme, mina bele ya me pesera ngoba unku mutu sazo funda gimme. Yabona sebe twala ngani, intwana zema kone, bacheri sebe funo banu.
Sina wakribi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ezinye zenhlobo zendaba. Kambe izijeziso zenotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho welizwe na? Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sibanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo. Kulo muntu oyedwa wakobulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku-www.voaindebele.com.